VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 8 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ezomphakathi zeZimbabwe siyibheka kiye kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga. Yikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabangele ukuthi kungalungiswa ezomnotho ezombangazwe zingalungiswanga. Ezokuntonta kwabantu ngezalo okwenzeka kudala nje kungalungiswanga.
Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho okubangele ukubhidlika komnotho welizwe.
Esikubona kuqakathekileyo yikuthi okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa esiba lalezi nhambo zixhumanisa iZimbabwe lamanye amazwe, njalo lokhu kubuya kumanyane le policy position yaseZimbabwe yokuthi iZimbabwe is open for business.
Abantu baveza imbono etshiyeneyo ngendlela umongameli Emmerson Mnangagwa ahamba ngayo emazweni awezwekazi le-Afrika laphetsheya kolwandle ekhankasela ukusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe. Amapholisa eHarare namuhla ameme umsekeli kamgcinisihlalo we-MDC umnumzana Job Sikhala phezu kwamazwi awethulwe ngomgqibelo eBikita. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho okubangele ukubhidlika komnotho welizwe, njalo ukumiswa kwalolu hlelo okuzadala umahluko. Umnumzana Ncube obekhuluma emhlanganweni oqoqwe intatheli zindaba namuhla wengeze wathi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi zakhe kunyanga ezintathu ezilandelayo, njalo uzaxoxisana lazo ngalolu daba kusasa. Ukhuthaze njalo abamabhizimusi ukuthi bakhweze iholo lezisebenzi ngoba kusobala ukuthi bayathola inzuzo. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, usibalukhulu webhanga lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutya uthe okubuyisela ilizwe emuva ukuthi abantu abazithembi inhlelo zikahulumende, njalo ilizwe alizikhandeli impahla zalo okuyikho okuzalungiswa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, yena othi uvumelana lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngendlela yokuthuthukisa umnotho welizwe.
I-example esetshenziswe ngomunye umuntu tena, i-America uma ifuna ukuthenga bese isinkwa seZimbabwe isebenzisa i-example elula. Ayisoze ma ifuna uku-importa ithenga from Zimbabwe ayisoze ithenga eZimbabwe. Why? Ngoba iZimbabwe isebenzisa idola yabo. Uma bephethe i-R10 besithi bafuna ukuthenga isinkwa, bazoyekela bayethenga isinkwa semtshana nge-exchange rate ezobakhosta mhlawumbe R7 for isinkwa basithenga phi, eNamibia kumbe e-South Africa. So uqinisile, baqinisile ngoba-ke eqinisweni la sizokwazi inolezi ukwenzela ukuthi sisuka lapho-ke bese senza ama-decision sisisisa. So ngeke kube-ke bethenga eZimbabwe anything. Loko loko ukuchwabanisa ongakubiza ukuthi ama-industries, ngoba sekungasela competition. Asisebenzise i-example yakudala esikhule siyazi e-locals, ngoba sisebenzisa isinkwa. Ngiyazi ukuthi akulasinkwa esi-exportwayo, but ngenza ukuthi abantu bakuzwisise kahle. Ithi i-America ifuna ukuthenga idofe yesinkwa, ayisoze ithenga idofe yesinkwa. So ibe-locals ney'nkampani isihlehlisi yaphansi, ngoba ayikhona ukuthi ithengise izinto phandle kwelizwe ukwenzela ukuthi ilethe okuthiwa imali evela phandle kwelizwe, especially imali eqinileyo ezoyenza ukuthi umkhonomo usuqala ukuvuka. So lelo liqiniso, whether likhulunywa yizame kumbe likhulunywa yi-MDC kumbe likhulunywa ngubani, liqiniso ukuthi vele lokhu sikubheka njengento besifuna ukuthi siyenze siqhubekela phambili. Kingeba khona ukuthi ezomphakathi zeZimbabwe siyibheka kuye kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga. ikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabange ukuthi walungiswe ezomnotho ezombangazwe zingalungiswanga ezokuntonta kwabantu bezano okwenzeka lakudala vele kungalungiswanga.
Abanye njalo bathi njengoba leyi bond note ekhona vele ungasoze uyitshintshe. Manje abantu abakuma business bazawoda njani kumbe bethenge njani impahla zabo?
Uyi-currency angithi sokuyizimdola bet angiyazi ukuthi kunama challenges awemfulu le mali yokuba inflation eyiyo futhi enye yezinto izampiyos engayicabangisisanga. Angazi ukuthi bafuna ukwenza simanga bani on that issue. Omthuli bacabanga ukuthi bangathinta kube lidola beyimali yamaqini eZimbabwe. Ma uthenge South Africa kuzaba ne-exchange rate ngoba sokuyimali akuseyo bond note. So but we still want to wear them over 69. Noma kunjalo ilizwe zombangazwe zilungile yini ukuthi imali leyi ingadliwa yini i-inflation phina futhi buyela back to zero njengoba njeke yaba ku-zero ngesikhathi sikamgaba.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxelaye ese-Johannesburg kwele South Africa. Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave. Uzulu seveze imbono etshiyeneyo ngendlela umongameli Emmerson Mnangagwa ahamba ngayo emazweni awezwekazi le-Afrika laphetsheya kolwandle ekhankasela ukusungulwa kwamabhizinisi elizweni kanye lokuqinisa ubudlelwano lalawo mazwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Mnangagwa esegade indizamtshina elubhekise kwamanye amazwe awenhlanganiso e-African Union laphetsheya kolwandle. Umnangagwa ubesedorobheni leNiame kweleNije emhlanganweni wokusungula uhlelo lokuthengiselana olwe-Africa Continental Free Trade Area oluzavula amasango amazwe awe-Africa ukuze athengiselane impahla ngokukhululekileyo kungela kuthelisana. Ubikwa ehle wathatha ithuba lokukhulumisana leyinye inkokheli ye-Afrika egoqela umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa bexoxa ngokuthengiselana amandla kagetsi. Ingcwethi kwezombuso aze umnumzana Richard Mahomva uthi kuqakathekile ukuthi uMnangagwa axhumane lenkokheli kanye labosomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Esukubona ukuqakathekileyo yikuthi okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa esiba lalezi nhambo zixhumanisa iZimbabwe lamanye amazwe, njalo lokhu kubuya kumanyane le policy position yaseZimbabwe yokuthi iZimbabwe is open for business.
UMnangagwa wethekelele amazwe amane ngempumalanga ye-Europe ngozibandlela agoqela iRussia, Belarusi, Azerbaijan neKazakhstan lapha alobelana izivumelwano ezithize zokuthuthukisa ezamabhizimusi lenotho yelizwe. Nyakenye uMnangagwa wethekelele kwele Angola lapho amanyane lenkokheli yeSADC bathakazelela ukukhululwa kwe-Angola libutho leSADC. Ngenyanga edluleyo kaNhlangula uMnangagwa ubese eMozambique emhlanganweni we-US Africa Summit. Kodwa enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Chenisani Ntungagwa uthi kuqakathekile ukuthi uMnangagwa aphiwe isikhathi sokuthi akhe ubudlelwano obuhle lamanye amazwe.
Indaba yemhambo le akukho isikhathi sonke lokho okungaletha into kodwa ke lalile sinazelele ukuthi iZimbabwe isekufudeni. So ngamafitshane ngathi mina kumele sinike isikhathi imhambo le sibone ukuthi izasibethelani.
Kodwa ukhokhela inhlanganiso emela abaphika ngokuthengisa eyebulawayo Vendors Association umnumzana Mike Ndiweni uthi indleko edalwa ikweboleka indizamchina zakwamanye amazwe ekuhambeni kwakhe inkulu kakhulu.
Mina ama foreign trips la uhamba kuphuma phandle kwelizwe akakhanya ukuthi kulethe utshintsho bani, ngoba izinto lokhu eziwoma imali lokhu isebenza iphuma yenza ukuthi bahaye amafremachina.
Umsekeli womkhokheli wohlangothi lwabesifazana kubandla le-MDC unkosikazi Phyllis Ndlovu ugcizelele kulokhu ethi ukuhamba kwakhe akulethi lutho.
Akusebenzi abantwana bethu generation ene lingasasithandi. Xa uhlangana labo lapha nohamba kuthi ungu-m p bahla akakubuze bathi vele into elilanje iparliament aliyazi kuthi wezweni ukuthona lihamba kuphela liwesize imali lisemazweni likuya lilingisa izandla lingelalutho. Khonakhona kuyasihlupha, kuyahlukuluza kakhulu elizweni.
Okukhathaza abaningi kuthi umnankagwa uqhubeka eboleka indizamchina zohlonzi lwaphezulu emazweni afana labo United Arab Emirates ezilendleko enkulu kakhulu. Umnankagwa uvame ukuhamba ngendizamchina ye-Boeing 737 ebhadalela inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola emelika, $12,000 ngehola elilodwa. Lokhu kubikwa kugebha kakhulu esikhwameni sikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930 6065 15460, laku 13860 kHz.
Amapolisa eHarare namhla ameme umsekeli kamgcini sihlalo we-MDC uMnumzana Job Sikhala phezu kwamazwi awethule ngomgqibelo eBikita, lapho abikwe ethe khona ibandla lakhe lizagenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhetho luka-2023 lungakafiki. UMnumzana Sikhala ukufakazile ukuthi ubizwe ngamapholisa ogatsha lwe-law and order njalo uthe uzahamba kusasa ekuseni. Embikweni awethule namhla uhulumende usole amazwi kaMnumzana Sikhala esithi uza kwelula isandla somthetho ngendlela elukhuni alubana ibandla le-MDC te lalinga ukumgenqula. Lanxa amapholisa esebize uSikhala phezu kwalolu daba, isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana ubethe kabasoze bathathe amanyathelo okwamanje. UMnumzana Mangwana uthe ibandla le-MDC likhanya lijonge ukuphazamisa uhambo lwequla likahulumende likwele-Bhilithani, lona elikhokhelwa ngumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, uMnumzana Sifosiso Moyo. Ibandla le-MDC lalo lethule umbiko lisithi uMnumzana Sikhala ubekhuluma ezimele njalo imbono yakhe ngeyakhe yedwa. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Fortune Daniel Molokele utshele uNtungamile Inkomo Studio 7 ukuthi i-MDC kayilayo injongo yokugenqula umbuso kaMnankagwa.
Ngifuna ukuthi kuphume obala ukuthi i-MDC njengenhlanganiso singabantu abahlonipha isisekelo sombuso. Ngakho-ke thina asoze sasebenza ubudlangudlangu ngokukhipha uhulumende. Siyi-Democratic Change Movement for Democratic Change. Okutsho ukuthini? Siyasebenzisa indlela ezihambelana nesisekelo sombuso ukuthini sitshintshe uhulumende. Ngakho-ke lokhu akhulume uMsenator Sikhala, ngizamile bengingekho, ngizamile ukuyibukela kakutsha ividiyo. Ngakhuluma naye wangichazela ukuthini mhlawumbe ibala lisebenzise ligcine selisithathwa ngezinye indlela, but yena ubesithi ukuthini sizazama amandla ethu wonke njenge-MDC ukuthini sincedise iZimbabwe ukuthi iqhubekele phambili, ngoba okwamanje njenge-MDC thinaso sisekanga ngombuso okhona.
Ukuyibeka sobala Molokele, uthi wena uSikhala uyakulandula ubengatsho ukuthi lizavukela umbuso weZANU-PF ngodlakela.
I-MDC asonhlanganiso esebenzisa udlame, isebenzisa i-democratic change. Ngakho-ke asisoze sasebenzisa udlame ukugenqula uhulumende.
Like lakhuluma ngokuthi lizatshengisela phezu komumo oselizweni, selingaphi ngohlelo lolo?
Okwamanje kusese masini ukuthi sikhulume ngodaba lolu kodwa engikwazi ukuthi inkokheli zenhlanganiso zizahlangana ngempela viki zizovumelana ukuthi indlela enhle yokuya phambili ngeyiphi. Ngakho-ke ngemva kwempela viki sabe sesile lokuunderstand ombe lokuzwisisa ukuthi njengenhlanganiso sifuna ukuthi sihambe kanjani. So okwamanje asingeke sakhuluma ukuthi sithembisile ukuthi kube lezinto ezinjalo ngoba asikahlangane njengenkokheli.
Uhulumende uthi intengo isisehla ezitolo, yebo liyakubona.
Iqiniso ukuthi endaweni eziningi emavinkilini amaningi intengo zilokhu zikhwela. Kwezinye isikhathi ziyehla namhla zikhwele futhi kusasa. So akukabi lo-overall ukuthi ziyehla. So uhulumende ngiyokhulumayo kodwa okwenzakala ebantwini ngenye indaba. So endaweni eziningi intengo zilokhu zikhwela.
Lo ngumnumzana Fortune Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 eseHarare. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk ngoba fast 8 kusiya ku-9 ntambama kumagagasi awe 9:09 AM shortwave 21080 labo 15775 kilohertz. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokuqhubeka kokuqonga kwintengo yempahla lokudla ikakhulu amafutha ezimota elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlela. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umbiko oyethulwe inhlanganiso elobudlelwano lohulumende weleTurkey e-Foundation for Political, Economic and Social Research uveza ukuba kule ntathela izindaba ezisebenzela inhlanganiso zezindaba ezizalwane zalelo lizwe ezethula indaba ezisola uhulumende ngaso zonke isikhathi. Lezi ntathela izindaba zisebenzela imisakazo enjenge-BBC, Euronews, Voice of America leminye. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Greece eleNew Democracy Party, umnumzana Kyriakos Mitsotakis, ubikwa isengqobe ngesilinganiso esikhulu kukhetho lokudinga inhloko kahulumende namalunga edale lephalamende, enqoba obekhona u-Alexis Tsipras kukhetho olwenziwe ngesonto. Asebenelisa ukuchiya ukunatha utshwala okwedlulise amalawulo e-alcoholism bachaza lesi simo njengesifo esibulalayo ngoba abanye abantu belakho ukubanjwa ngamandla okuthatha umphefumulo wabo. Ngakho bakhuthaza uzulu lenkokheli yenhlangothi ezehlukeneyo zempilo ukuba babambisane ukulwisana lalolu dubo osolubhahile eZimbabwe. UMavis Kamase thulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labaphatheke kunhlelo zokuba behlukane lokunatha utshwala abasebenzisana labenhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous AA eHarare bathi okuqakathekileyo ukuba umuntu avume kuqala ukuba uselenkinga elakho ukuphazamisa impilakahle yakhe leyemuli yonke. Umnumzana Thaddeus Munjanja oseleminyaka emithathu echiyile ukubunatha lobu tshwala uthi wananzelela ukuba ulenkinga ngemva kokubhubha kwendodana yakhe eyayiyona yodwa kanye lomfo wabo ayenatha labo yonke imihlobo yotshwala.
What I was doing in mediocrity ended up drinking heavily.
Ngikwenza njengomdlalo yena wakulandela wagcina esengunatha okwedlulise amalawulo. Wangena engozini yomgwaqo walimala kakhulu kubangelwa indlela ayesenatha ngayo. Sangiphatha kubi leso sehlakalo sokubhubha kwendodana yami. Ngazethisa umlando ukuba yini engakubangelayo.
He ended up drinking heavy stuff because he had seen me doing that.
Emveni kokunanzelela ukuba lukhula udubo elizweni, okumqoka uMnjanja uthi yikubhekisa konke umuntu akwenzayo kuNkulunkulu, okuyinto esekelwe ngomunye njalo osewazinikela uchiya ukunatha utshwala ngendlela ayesenatha ngayo. Umnumzana Lakson Thomas UThomas uthi waqala ukunatha ngendlela edlulise amalawulo esesesikolo ekusecondary ngoba wayezizwa engaphelelanga njalo engemukeleki. Kungalolu suku uThomas athi kwathi dlwe kuye ukuba adinge usizo kwaba yikuqala ukukhulumisana labazali bakhe abamxhumanisa labenhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous AA. Layo seleminyaka emithathu wachiyayo unatha utshwala esewaphindela e-university ngemva kokuchiyela izifundo zakhe endleleni. Abelapha ngendlela zesintu okubalisa uDr. Ngwenya bathi enye yembangela yalolu dubo yindlela uZulu asephila ngayo kanye lokudla akudlayo le mihlobo yotshwala abunathayo.
I-alcohol abuse isiqongile utshwala ingozi. Sebengena ke ekunatheni utshwala. Kancane kancane sokungena ku-alcohol abuse, ingqondo ama-neurons sesifa. Kasela mkanjo, kasela manja, kasela desire eyokuthi ephumelele ngoba uhlale dakiwe.
Ungwenya uthi akupheleli ekuphazamiseni impilo yalowo osenatha okwedlulise amalawulo kuphela, kodwa kuchathekela lakumuli yakhe esikhathini umuzi ucine usuchitheka. Ulandisa ngezinye zezizathu ezifuqa umuntu ukuba aphethe esekulinkinga.
Ukuthi umuntu nxa esecabanga ukuthi indubekho, amagetsi akula, amanzi akula, ifuel akula, imithi esibhedlela ngaze kugule akula, gala sigqoko, ugqoke impahla leziyana ezomkambo ezagqokwa ngamakhiwa, yiyo isande best yakhe, amele ivumbulule, eyagqokwa ngomunye umuntu, engela size enye, umba ngazwe lo lawo usuphambanisekile. Usingenise lapho esasinga azanga sikulwele lokho usingenise esigabeni esingayisiso.
Omunye wabodokotela abasebenza kuhlangothi lemikhuhlane yengqondo esibhedlela seParirinyathwa Psychiatric Unit engu-clinical psychologist osafundela umsebenzi uDr. Charity Mbuva ulandisa ngengozi ekhona nxa umuntu enatha utshwala ngendlela edlulise amalawulo.
Nxa umuntu enatha utshwala uyazilimaza umzimba wakhe, uyaziphambanisa ingqondo, engehlukanisa lezihlobo zakhe. Engachitha imali, engaluzi focus.
Uthi isilinganiso sabanatha utshwala ngalindlela, inani lakhona liqhubeka liqansa kukhangelwa abeza esibhedlela seParirinyathwa Psychiatric Unit ukuzadinga usizo lokwelatshwa.
And lawa ama-figures esilawo, ngabantu esibabona esibhedlela. Singazi ukuthi lalabo abangabuyi esibhedlela kutsho ukuthi inamba iyedlula khona lapha lapho esizwa khona. It means there are more numbers than this.
Ulandisa njalo ngobudlelwano obukhona phakathi kwalolu dubo lokuzibulala.
Nxa umuntu enathile ngasacaba ngesisi kuhle kusisho ukuthi engafikelwa yindubeko noma yiphi engabona ukuzithatha impilo kuyisizathu kumbe kuyisolution.
Unkosazana Thando Gwinji wenhlanganiso ye-National Coordinator of Activists Zimbabwe ulandisa ngokunye kokwenza bafune ukuthatha imiphefumulo yabo abantu.
Nanzelele kakhulu ukuthi ensukwini ezidluleyo siyakhala njengamaZimbabweans. Thina siyazazi impilo kumele ukuthi ngathi yaziphila and asiziphili lezo mpilo and kusuka kusihlukumeza and kusihlukumeza kusuka kulide to depression. Sicine sisiswelele ukuthi i-depression yakhona sidilelayo njani.
Kwasekelwa njalo ngomunye wabasakhulayo uPasho Sibanda ubufakazi obuvele kwabohlangothi lwezempilakahle yengqondo esibhedlela seParirinyathwa Psychiatric Unit buveza ukuba liyaqhubeka likonga inani labazodinga usizo lokwelatshwa ngodubo lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo phakathi kukazibandlela kusiyafika inyanga edluleyo kaHlangula abesilisa beyibo abaningi ukwedlula abesifazane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lemidlalo wenguqu eleHighlanders uMandla Mpofuthi kuzamele adinge abanye abadlali njengoba kulabadlali baleli qembu abambalwa abalimeleyo. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leLenders libe ngujikelo phanqa 1-1 leRingers Platinum Stars emdlalweni walo wokuqala uMpofu ezibambe esidukwini. UMpofu uthethe isikhundla esithiwe nguMatinda Ndlovu njalo utshele intatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba uzaqhubekela phambili ngenhlelo ebezivele zikhona kuleli qembu.
We have to get something during the course of the week.
Kuza mele sithole abadlali abatsha kuyona le iviki ngoba silabadlali abambalwa abangekhoyo ngenxa yesizathu ezitheneyo. Sizaqhubekela phambili sizama ukuba sidlale ngendlela efunwa liqembu ngoba phela bekungasiyonto eyaqalwe nguMadinda kodwa lisiko elivele likhona kuqembu leHighlanders.
Iqembu leHighlanders liseze endaweni yeChumelane engalaneni yemiklomelo njalo le miklomelo liChumelane 5 ngemva kokudlala imidlalo eliChumelane 3. Phezu kwengalane emiklomelo kule qembu leFC Platinum lona ile emiklomelo engamachumi amabili lesikhombisa njalo elinqobele iManyika Diamonds nge1-0. Endaweni yesibili kule qembu leChicken Inn lona ile emiklomelo engamachumi amabili lesithupha njalo elinqobele iMshawana Stars nge3-1. Emsileni wengalane uhlezi iqembu leBulawayo Chiefs lona ile emiklomelo ye9-2. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu umhlubulwane ezansi yezukazi laseAfrika usithembile kumaqembu abalisayele South Africa kanye lele Madagascar ukuba iqhubekele phambili kumncintiswano weAfrica Cup of Nations. Amaqembu la afinyelele ukuyadlala kusigaba sequarter final ngemva kokuba ile South Africa litshayele Egypt nge1-0 kuthi ele Madagascar lona linqobele Democratic Republic of Congo nge4-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Iqembu leSouth Africa lizadlala lele Nigeria kusigaba sequarter final kuthi ele Madagascar lizadlala leqembu elizanqoba phakathi komdlalo ozadlalwa namhla phakathi kweGhana leTunisia. Omunye umdlalo ozadlalwa namhla iqembu leMali lizadibana lele Ivory Coast. Amanye amaqembu asefinyelele kusigaba sequarter final ngabalisa ele Senegal kanye lele Benin. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Mate, sondela ntokazi ungesabi ntombente izikele ngaphelela sondela ngikhumba khumbe kancane ungesabeli khatshana angikathathi ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami izikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomkile yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasithwela nyovana lesiyasihlahla esilapha niwengiyele umfula wokubembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo ngawuthole uthando olufotho ngiqome ngizingandle ziqonde ngakini.
Umculo okalikhwa kancibe sithi Nkome silethemba likholisile liuzawuphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umphathi ntambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho kubangele ukubhidlika komnotho weZimbabwe njalo ukumisa lolu hlelo kuzabangela ubungcono. Amapholisa eHarare ameme umsekeli kamgcini sihlalo MDC uMnumzana Job Sikhala ngamazwi awethule ngomgqibelo. Walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.